nxa lithona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa Wajabi Bango Dube sihlaziya udaba lokuguquka komkhathi
udaba lweglobal warming babu Gande ludaba oluluqiniso njalo ludaba olwenza ukuthi izinto eziningi zitshintshe ikakhulukazi isimo somkhathi ingakho sibona ukuthi izulu kathesi silisina ngendlela ehlukileyo kulaleyana ekudala ngisho lokuqanda akusafanani lendlela okwakuqanda ngakhona kudala baqinisile abasho njalo ngoba kakhulu okudidemayinayo okwenza ukuthi sibone ukuthi ngempela kuliqiniso ikhona indawo kuthiwa yi-Greenland i-Greenland lapho okule glacier khona okwenelisa khona ukuthi ama-scientists bahambe bayestadisa bayekhangela bayebona ukuthi ukuncibilika kwama-ice lawana kuncibilika okungakanani njalo ancibilika ngezinga elingakanani ngokuphangisa okungakanani ngemva kwesikhathi esingakanani okutshengisela sobala ukuthi kathesi ama-ice lana asincibilika masinyane ngesikhathi esifitshane nje uthole ukuthi indlela asincibilika ngakhona asincibilika kakhulu okuyinto eyenza lakhona ukuthi ama-sea levels akhuphukayo phezulu sigcina sesibona sekusiba lezinye sesiba lezikhukhula zamanzi izulu lisina okudluleleyo nxa lisina okwesi sikhathi nxa ukuthi ilanga lithize kakhulu lezinto zakhona azisenzeki ngendlela eyayisenzeka ngayo kudala ngendlela okwakumaniseka ngakhona imbandela yakho khona lokhu kathesi izinto ziningi ezigaywayo njalo labantu sebebaningi emhlabeni abantu abathenga lezi mota esizidrayivayo izimota ezikhipha ama-emissions amaningi ayenza ukuthi kube i-global warming ibe khona okuyinto abanye abantu abaningi esingakunanzeleliyo sithi kwesi sikhathi nxa kukhulunywa sikuthatha ukuthi hhayi izinto zesikhiwa kodwa noma into zengaphi kodwa-ke nxa sisiyakhangela ama-floods nxa esenzakala noma ukungani kwezulu nxa kusizakala akwenzakali emazweni amakhiwa kuphela kodwa kwenzakala umhlaba wonke jikelele okutshengisela sobala ukuthi kufanele ukuthi ngabe udaba lwe-global warming ngabe lungenelelwa nguwe wonke umuntu sibone ukuthi omunye lomunye umuntu ukhona indima ayidlalayo to ensure ukuthi siyakuvikela lokhu ukuthi kungaqhubekeli phambili indaba ye-global warming
manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ikakhulu kulabo abavela emazweni afana leZimbabwe abangani belokhu bengakholwa ukuthi kuyenzakala
kudingakala uhulumende ukuthi aqhuquzele kakhulu ikakhulukazi uhulumende lo okhangelane leze-environment ukuthi bazame ukuthi basondele ebantwini babhode ilizwe lonke jikelele bakhumbuze abantu ukuqakatheka kokuthi abantu baziphathe njani emhlabeni ukuba conservative ezintweni esiphila lazo noma ezinto esiphila kizo ikakhulukazi kwezinye indawo into ezifana lokuthi into zokuavoida ama-high emissions ayiyo akhoza kakhulu ukuthi kube ukufudumala komkhathi okubizwa kuthiwa i-global warming ukufudumala komkhathi lokaleko okugcina kusenza ukuthi izinto zingasakhontroleki kuhle kudingakala ukuthi bakufake kuzwakale kuhle ngisho lasezikolo abantwana babafundise abantwana kube yi-subject eqakathekileyo ngoba ingumgogodla wempilo zethu ingumgogodla wempilo zethu njalo ingumhlahlandlela wekusasa lethu ukuthi kusasa lethu lingadifayine kanjani ngoba kungenzeka ukuthi sigcine siphile enkangaleni kungenzeka ukuthi sigcine siphila impilo esingasozenelisi ukufuya esingasozenelisi ukulima ngenxa yesimo somkhathi so kuqakathekile kakhulu lokuthi senelise ukuthi sibekwazi ukuthi singakumaneja njani ukuzama ukuvikela ukuthi singazitholisi kukhalamithi efana naleyo ukuthi sigcine sisiba lokulahlekelwa kwezinto eziningi kakhulu ikakhulukazi imfuyo kube sesithi kakhulu ngezokulima ukuthi lathi thina abantu ekugcineni kuyazekuyikuphela kwethu ngoba nxa singatholi ukudla kutshengisela sobala khona ukuthi lathi sebe singaselayo ukuthi sizoba lenqubekela phambili enjani empilweni yingakho kufanele ukuthi abakufake kube yinto eqakathekileyo ukuthi kufundiswe kwenelise ukuthi kungene ezindlebeni zabantu kungene ezinhliziyweni zabo babone ukuqakatheka kokuthi abantu singazivikela njani endabeni ye-global warming
lo-ke bekungumnumzana Difa Wajabi Bango Dube ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneke njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala